uhlelo le delimitation soliyaqala ekuqaleni kwenyanga kaJune le singena kiyo uzophela okungopheleni kaDisember mhlaka 31. Yikho nje sibona kuqakathekile sibili ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi yikwini okwenzakalayo ngedelimitation. I-delimitation leyi igoqela ukudwetshwa kakutsha kwengcele le esingathi ngama-wards lama-constituencies. Kusetshenziswa inani labantu ababhalise ukuvota esingathi abantu abakhona ku-voters roll. Nxa sikhangela i-voters roll leyi sibona ukuthi kulendawo ezisilela khona abantu abangabhalisanga ngobuningi bazo.
Manje njengoba lokubhalisela ukuvota sokuzafika emaphethelweni, lina libona ungani bakhona yini elingabakhuthaza ngamalanga wona la asesele amalutshwana ukuthi bayobhalisela ukuvota?
Njengabe emathebheleland kobulawayo kubo mat south la kubo mat north even emashingo abantu ababhalisanga ngokuningi kwabo, yikho okuzayenza ukuthi la ama-provinces imathebheleland yona ngokwayo khathesi ilama-constituents angu-38 lapha kugoqela i-Mark South lebulawayo lemathebheleland North. Kutho ukuthi ngemva kwe-delimitation ngoba abantu babhalise ukuvota bebalutshwane isigaba sona lesiyakwanisa ukulahlekelwa ngama-constituencies angu-6 isale ile-32. Sibona ukuthi yindaba sibili okumele sibonisane ukuthi njengeZulu njengoZulu weseZimbabwe ukuthi kwenziwe njani. Ende khathesi sifuna ukuthi malutshwane amalanga aseleyo ukuthi abantu beqalise ukuvota ukuthi khona bazavalwa ku-delimitation yona leyo. So ngenye into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngamalanga la amalutshwane kuyafika mhlaka 30 abantu kumele besukume ngobuningi babo beseregister ukuvota khona bakwanise ukubala kuhlelelwe le-delimitation ukuze bengasalahlekelwa nama-constituencies. Sesiyakhangela futhi njalo kule ndawo ezinjengabe njengeHarare, Mashonaland Central, even the Manicaland, sibona ukuthi laba abantu baregista abantu kakhulu. NjengeHarare baningi kakhulu abantu futhi izathola ama-constituencies amasha angu-4. Ngezinye izindaba kumele sizikhangele ukuthi kulungisisa ukuthi kuhamba njani, ngoba khathesi ku-delimitation yona leyo izethu ikhulumile ukuthi isiza kuqala ukuconsulta abantu, ihlala labantu phansi bebonisana ukuthi kungadetshwa njani imngcele yona leyo. So siyakhuthaza abantu beZimbabwe, kungakhethelekile ukuthi umuntu uvela kubandla liphi kumbe even lama-organizations labasomabhizimusi laba basukume bona laba babehlala ezigabeni. Nxa abantu bezekhi bebuya besukume bekhuluma imbono yabo ukuze bebone ukuthi uhlelo lwe-delimitation luhamba kakuhle. Njalo njengebandla kulenye into esiyibonile ukuthi balutshwane abantu abarejistileyo ikakhulu khathesi kwi-blitz leyo esisuka kiyo bekhanyelela ukuthi urejiste ontanga abafika 2 million, but sibona ukuthi izekhi ikwanisa ukurejista abangu-150,000 kuphela. Kutho ukuthi kulabantu abaningi abehluleka ukubhalisa ukuvota. So ngenye indaba esizama ukuhlangana layo sinjengebandla le-CCC ukuthi kanti zekhi laba abantu abehlulekayo ukuvota ngendaba yokurejista ukuvota ngendaba yokuthi abalazithupha lizayenzani ngabo, ngoba abantu laba balelungelo lokuvalwa kuhlelo lwe-delimitation. Nxa delimitation leyi ingenzakale ingaguqeli laba abantu kutho ukuthi uhlelo loli akuzuhambe kuhle, le-report ezaphuma iyabe ingatshengise okwenzakalayo esigabeni.